sendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 11 kumabasa 2019 nguntungameli inkomo kweze kuseni namuhla kulabantu abalichumi ababikwa bengamalunga omdeni munye abafele engozini yemota egweru izolo ngemva kokungqikilana kwekhombi ekade behamba ngayo lebhasi abantu laba bebevela emngcwabeni abeZimbabwe Electoral Commission laba amabandla ezombusazwe sebeqale ukukhulumisana mayelana ngokhetho lwanyakenye bedinga izifundo ukuze ukhetho luka 2023 lungabi lamaphutha afanayo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abalichumi ababikwa bengamalunga omdeni munye abafele engozini yemota egweru izolo ngemva kokungqikilana kwekhombi ekade behamba ngayo lebhasi abantu laba bebevela emngcwabeni amapholisa athi abafileyo bonke bebehamba ngekhombi njalo banengi ekade behamba ngebhasi abalimeleyo abahanjiswe esibhedlela. IZimbabwe Electoral Commission izolo iqale umhlangano wokukhulumisana laba amabandla ezombusazwe bedinga izifundo ezingatholakala kukhetho lwanyakenye ukuze kwenqatshelwe inkinga ebezikulolo khetho kukhetho oluzayo ngo-2023. Umhlangano lo uqhutshelwa enyanga njalo uphela namuhla. Iziphathamandla zeZEC ezigoqela umgcinisihlalo unkosikazi Priscilla Chigumba yizo ezikhokhela lumhlangano. Ezinye incwadi kwezombusazwe zithi umhlangano lo yikuchitha nje isikhathi ngoba inkinga zokhetho ngeke zalungiswa phakathi kwamalanga amabili nje kuphela. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla sebandla leMDCT umnumzana Abednego Bebe.
Kube inhlelo ezihlelwe yiConstitution yeZimbabwe ezinjengokhetho. Nxa singavumelana ukuthi siye ekhethweni kufanele ukuthi lapho esiphikisana khona kube lesikhathi esihlala khona ngaphandle nxa kuyukuthi ukhetho esibenzayo senza omunye ethwele umbhobho, omunye ethwele umkhonto, omunye ethwele ingqamu. Yikho lapho okungenza ukuthi sehluleke ukuyahlala phansi sikhangele kumbe sicubungule ukhetho esalungenayo sisonke njengamabandla ayehlukeneyo. Kuqakathekile ukuthi nxa sahamba sakhontesta kukhetho lolo, nxa kulalo olensolo, insolo ziyabhalwa phansi zihanjwe uZEC. Manje ukhangise kuZeki kulesikhathi sokuthi ezinye ziyahamba ekhoti, ikhoti yenze izinqumo. Nxa ikhoti siyenza izinqumo bese kufika ukuthi kulezinye ezingahambanga ekhoti, kodwa okubonakala ukuthi nxa abantu bangakhulumisana kungaba nobubelo ukuthi silungise ukhetho ukuthi olulandelayo singaphindi impilo ezayesizenzileyo ukhetho olusileyo. So ngenxa yokuthi eZimbabwe lapha singabantu abathatha i-normal democracy, le democracy esizibazela yona okuthiwa ngeZimbabwe, sizihlanganise sizombili. So kusho ukuthi uzafica ukuthi imihlangano enjengaleyo iyenzakala endaweni ezinjengeyanga. Kusenzeka ukuthi wonke amabandla aphatheka kwezokhetho sibe lokhu sikhangelisisa ukuthi lapho esaxabana khona, nalapho esabhalana khona izincwadi, nalapho esalungisa khona lokhana okufanele kulungise, nalapho esahambisana khona emakhoti, ukwaphumelelayo yikuphi okungazange kuphumelele kuphi.
Manje asokuchitha isikhathi yini njengoba ukhuluma wena ukubana lokhu okwenzakalayo kuyaba kulungiseka kumbe imithethwandaba kumbe wona umthetho wokhetho uyabusichona ukuthi lokhu kuhamba njani. Kodwa sesibona abantu nangu sebehlala amalanga amabili kusetshenziswa imali. Asokuchitha imali kono?
Kuyachiyana ke ekuthini kumbe ukuchitha imali kumbe kusokuchitha imali ngoba phela nxa usakha indlu kufanele uyakhe kulokho okuthiwa yi-foundation isilungu. Uyakhele lapho okuqine khona okwaziyo ukuthi silungisile laphana akungabe kufike kuphambaniseke mhlawumbe ezinye izinto ezingakuphambanisa. So nxa sisenza njalo okuqakathekileyo ukuthi sibe kwazi ukuthi nxa kule thuba lokuthi sikhulumisane ngoba phela lapha nxa siphikisana kwezombusazo asiphikisani ukuthi sesibulalana. Sibe lesikhathi lapho sabulalana khona sahambe empini sa empini thina abanye safika sadubulana khona le kodwa okwazi kwathola isikhathi sokuthi sikhulumisane ngoba impi yenkululeko yeZimbabwe ongasuka uma-ame phambili aphanathi yaphela nokuthi omunye wadubula omunye baphela bonke wasele sengeza kakho kodwa kusalayo ukuthi kwasuka ubanele ukuthi abantu sebese kakhulu kwahlangana.
Umnumzana Bednico Bebe isiphathamandla se-MDCT ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso yeMathebeleland Collective ithi abachotoza imizamo yayo yokuthi uhulumende alungisise udaba lombhuqazwe weGugurahundi ngabantu abalahlekileyo nje. Ithi iningi labo ngabantu abazihlalele enkundleni zokuxhumana kumbe kwamanye amazwe. Inhlanganiso le yethu le amazwi la ngemva kokusolwa kakhulu ngabanye phezu komhlangano ewenze lo mongameli Emmerson Mnangagwa kumaviki asanda kwedlula. Kulandela lo mhlangano uhulumende wazise ngolwesibili ukuthi uzanikeza abafelwa izihlobo ngesikhathi seGugurahundi incwadi zokuzalwa ezama-birth certificates kanye lezifakaza ukubhubha kwalabo abafayo ama-death certificates. Wazise njalo ukuthi abalesifiso sokungcwaba izihlobo zabo kakutsha bazavunyelwa. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seMathebeleland Collective umnumzana Dumisani Nkomo.
Thina sisebenza kuma-communities. I'm talking about ama-organization ayisebenzi. Sisebenza labantu abangena ama-birth certificate ngeke sihlala nje sidubeka abantu esisebenza labo emaphandleni eKezi, eTsholotsho, eLupane behlala lobuhlungu wokutshaya ngesikhathi seGugurahundi. Sime kuzwe kube nini kumele ube lama-first step lanxa usakha indlu uqalise nge-foundation angithi ubususiya phambili awuphonge uqalisa nje nge-roof. For the very first time bengehluleka ngokwabo kodwa thina we force them to put it on paper, we force them to announce into ehlulekwa ngabantu abaningi even during the inclusive government ukuthi ubele written undertaking about izinto zeGugurahundi. Okwakhathesi ngama-short term steps kuphinde kube lama-medium term steps okhuluma nge-individual compensation, nge-communal compensation, nge-compensatory development, nge-equalization, nge-truth telling. Konke lokhu kukhona nge-trauma healing, nge-truth recovery. And so all of that, sithi abanye laba abachothozayo, what are they doing besides ukuchothoza?
Abantu abathinteka ngalolu daba, kuyini abalitshela khona? Yikho lokhu abakufunayo yini?
The last week kade sile mhlangano sikhala indaba yama-missing persons njengapha ku-trust. Sisebenza labantu abalantu abanyamalalayo, angithi lama-families, ama-direct victims. Senza le research about abantu abangama survivors of rape, for example. Because even some of the people that attended the meeting in Savalayo, kona ngale state house, were victims, were survivors of rape. Are people from Ekezi, are people from Elupane, are people from Engai. So as kulumi sikufanisa, sikuluma sila abantu bona labo wa directly affected. And most of us who collective were also directly affected. But abantu bona labo were victims of former disappearances. Abadinga ama-death certificate lokhu bestruggle ngabantu abanyamalalayo ama-former zebra combatants abathathwa ngo-83 beku-leave were working with those people directly njalo siyabancedisa. So kanisey ukuthi sime singenzi lutho when our people are suffering, we are not a death certificate, we are not a birth certificate, we are not a phone. See me, one day in the Zilung. Wabanda sisi bekuulumi kwenye sio, as long as bevochwa, bechuguluzwa, benyamalala, betetiswa, na bekuulumi kukuraundi. So tina sisi fagu kuulumi, dakoni nuguti avume, uguti agumela ngangu, ulemuti ivinwani, ozavochwa, ngangu kuulumi ngoshupo lakoli kukuraundi. Iko nchi di step one, inale.
Litini ngalabo abati selizwana kakhulu lo mongameli Mnangagwa, abanye bathi lingabathengisi.
Engakubuza bona laba abachotheza ngithi what balama options api besides ukuchotheza thina ubuchotheza kulula te abantu abaningi abakhuluma khona lokhu babesilalele ko UK ko America bengabona uduwesu lapho most of us have been fighting for these things for years so it's very unfair ukuthi anybody singabathengisi when we've been fighting for abantu amalungelo abantu siku forefront sibalwela sidocument ama stories and so forth. Some of these people have a good collective. They've been doing these things since 1983 when they were part of ECCJP. So really, we cannot be bought or sold. Because in the valley, it's about our lives. It's about our children's lives. It's about our father's lives. So it's a matter of life and death for us. All of those people have a collective. They've got over 20, 30 years of consistency in fighting for this thing. You can't just wake up one day and say, you cannot be bought at any price. You can have a jail.
Umnumzana Dumsani Nkomo isikhulumeli senhlanganiso yeMathebeleland Collective. Abanye bangazibuza ukuthi kuza lotsha ukuthi imbangela yokufa ngeyani kuma-death certificates alabo ababulawa igugurawundi. Lithiye indlebe kusasa ekuseni kuhlandla lesibili lizwe uNkomo echasisa. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi amakhansila kobulawayo ale ukuvumela isicelo sogatsha lwezemali kulelo dolobho esokuthi evalele uZulu olezikwelede amanzi. Iphephandaba leHerald lona lithi osomabhizimusi abahlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa izolo bavumile ukuqhuba inhlelo zokuvuselela indawo ezidilizwe izulu lesiphepho eManicaland. Singene kuhlandla lenu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Igama lami ngumahubo Mahlaba, ngilapha eJohannesburg eCosmos City. Mina lokho kwenze uhulumende ngiyakusekela kakhulu, ngibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantu baphiwe izincwadi zokuzalwa nezabafelwa izihlobo zabo, kuyilatshwa abalimalayo, kukhulunyiswane ukukhulunyiswane umlotha siye phambili ngempilo. Ngoba singaze sithi thina beMathebeleland sabulawele izihlobo, akutshintshi lutho, abasoze bavuka abafileyo noma singakhuluma njani, sibasole njani abakwenzayo. Okuhle ukuthi sithethelelane impilo yephambili. Sikhona namhlanje, kusasa siyafa. Manje kuhle singakafi senze okulungileyo. Ngiyakusekela kakhulu okwenziwe nguhulumeni.
Mina igama lami nguRubeni Moyo. Angiboni lokho kushiwo nguhulumende ukuthi kulobu kuxolelelana khonapho, ngoba nxa sikhangela kulaqiniso eliphumayo. Kanti-ke kwamanye amazwe kwakukhulunywa ukuthi i-truth and the reconciliation. Lapha-ke ithi i-truth kayikho, abantu abeza lokho abafuna ukuphumela egcekeni bakhuluma iqiniso. Manje ungamxolela njani umuntu ongakhuluma iqiniso? Masi khuluma ufanele kube leqiniso phakathi, kubonakale ukuthi kathi ukwazi kwaveza lokho kuyini, ukuthi abantu bafe kangaka. Abantu abedlula 20,000, aloko uthelela usizi bakithi. Ngiyabonga.
I igama lami Walter Joba Ndlovundana ePretoria eSouth Africa. Akusizi ukuthi uhulumende athi uzobhadala izimali ayenzi konke lokho ozokwenza, ngeke kulethe abantu labashona. Yena akaxolise, ahambe ayexolisa ebantwini beMatabeleland, azithobise, aguqe, akhuleke, acele uxolo kibo, benze okulungileyo, benze bonke kufanele bekwenze, then okwemali uzowubona lethi.
Ngiyabingelela abasakazi beStudio 7, ngiyabonga kakhulu ngenhlelo zenu lesethulela zona. Isethulela konke konke, ngithemba kuzavumbuluka konke konke. Ngisitsho nje eMatabeleland yena umnanga ngokwakho ukuthi awupresident nalobuyile ukuthi awumcha. Akwazi eMatabeleland, kabamazi. Yena umgabe wazowabamkhipha, akulamuntu omazi eMatabeleland. Ayilanto encediswa ngayo. Siyacela yena umnanga kwasibile buye ezobonana labantu besindebeleni batshele ukuthi wababulalelani. Nangi le 14 years ground igena babulala abantu kwasala kungasakhanya ninyoni yomuntu lapha nyathele khona, babiza abantu futhi ngendege yabo. Commander wawu commander esindebeleni, labanye bonke babangazwakala ehlobo lwabo. Watye wasitshela wathi yena ube kukhitshela ukuthi ezoqeda amandebele wonke du. Manje bayehlulekile umuntu kaphela. Nyamanga laba nabo lo utawumbani nalo echolotsholo okhuluma kakhulu ngezane umuntu echolo. Tusizi kakhulu ngomuntu wezane echolotsho okhulumela izane. Safa kabuhlungu kangakasazi inxayena kabulawa ngingamuntu omtsha. Ngikutsho ukuthi umntwana kazi impilo yonke leyo ekuqaleni ukuthi zahluphe kanjani. Ngani ngumuntu okhulile ambona ukuthi angakhuluma encomi lokhu zenini izano kangako. Cela yena umnanga wayibuye ezositshela kahle singcwabele obamncane bethu konke nje esenzele konke.
Igama lami nguCassius Chase Manampofu, sePretoria kule South Africa. Lokho kwethulwe nguhulumende okumayelana ngabantu abalwayo kugrawundi linyathelo elihle. Ngicabanga ukuthi kuzosiza abantu abalahlekelwa izihlobo ezinye zangikhona zaphoswa emadiphi, ezinye zangikhona zatshisela ezindlini kwaba amangcwaba abo, ezinye zangikhona kwenziwa balokhu kuthiwa ama-mascribe. So kuzosiza khulokhana. Kodwa-ke umbuzo okhona ngokuthi lokhu uma kusenziwa ukuthi abantu bangcwatshwe kakutsha, labo ababulala abantu bakuphi, bangaphi, kwenziwani ngabo? Ngoba kakusizi ukuthi abantu kuthiwa bangcwatshwa kutsha, kodwa laba ababulalayo lokhu behambe emgwaqweni beqhubeka besiya phambili ngempilo zabo. Sifuna ukwazi ukuthi lezi zigebengu, izigelekeqe zezano, umnanka wakho umunye wangkhona, isidlovu esikhulu ukuthi kwenziwani ngalabo bantu ababulala abantu beMatabeleland. Akusizi lutho ukuthi sithi thina kabangcwatshwa kuphelele khonapho. Sifuna ukwazi, sifuna ukuthi labo bantu ababulala abantu bathathelwe amanyathelo amakhulu. Izidlovu zezano zonke, izigebengu, amasela ezano wonke aphathekayo, bahlanganiselwe uParents Shiri, umnankagwa okhosetshantshiwe engwala, abanye abanjengalabo. Sifuna ukuthi aluba kuyenzakala kube le ndlela ukuthi ngelinye ilanga abazithole besemthethwandaba bephendula ukuthi bakwenzelani ukuthi babulala abantu abangelacala, babulala ingane ezingakazalwa, babulala labomama, babulala labobaba. Ibutho leZipra elalwela ilizwe lalahlekelwa kakhulu, amabutho ama-members ebutho leZipra amaningi abulawa, bathathwa, abanyamalala, bahamba kanjalo, into yobuhlungu. Sifuna ukwazi ukuthi yini ezokwenzakala kulabo bantu ababulala abantu, kungabi ukuthi kuphela bayangcwatshwa kakutsha, kodwa yini ezokwenzakala kulabo bantu ababulala. Ngoba bakhona siyababona, siyabazi abanye bangikhona. Mina mphume esilobela kwaba nomonakalo omkhulu owenziwa ngabantu abasuke ezigabeni esakhelani lazo khonaphana, abantu beZombe bamashakalelwa kakhulu, bemoshwa ngomakhelwane. Kwenziwani ngalabo bantu? Sifuna ukwazi. Akungapheleli kungcwatshweni kuphela, akuthathe amanyathelo kulungisiswa udaba ukuthi abantu bangcwatshwe. Sometimes ubona laba abantu labahambe baye emakhodi, ngoba ma kungenziwanga lutho nje kuyafana ukuthi kuyakungenziwanga lutho ngeqiniso, njengoba ngisho ukuthi kumele ubabotshwe. Ma bengabotshwanga akwenziwanga lutho, leyo nto izawuphinda ivuke kwelinye ilanga. Sizoyilandela, siyafuna ukwazi ukuthi izihlobo zeli zabulawulani laba ababulala abahamba imithethwandaba bayidonisisa bagwetshwa amacala.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe. Umanyano we-European Union ubikwa usuvumile ukwengeza isikhathi eleBrithani elimele libe seliphume kuwo ngenyanga eziyisithupha. elepilitane belimele liphume kulinyanga kodwa selizaphuma ngomfumfu. Unobhala jikelele womanyano we-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi ukulwisana phakathi kwamasosha kahulumende weleLibya labahlamuki abakhokhelwa ngowake waba ngumholi webutho kulelo lizwe uGeneral Khalifa Haftar kumele kuphele ngokutshetsha. Itale lePhalamende eMelika elelwa House lona elilawulwa libandla lamaDemocrats izolo lipasise umthetho ojonge ukuvimba amankampani aqhuba umsebenzi wokuxhumanisa abantu ngobulembu beinternet ukwehlisa kumbe ukukhweza izinga lobulembu lobu kusiya ngokuthi umuntu uhlawula malini. Kwakulomthetho ofanayo ngesikhathi sikamongameli Obama kodwa wasuka wesulwa nguhulumende kamongameli Donald Trump. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika eVirginia umnumzana Muzobanzi Ncube.
Uyabona ukuthi ama-Republicans ngabantu nje abafuna ukuhlala beqhilibezela abanye ngoba abantu uyabona ukuthi ama-Republicans afuna ukuthi khona ama-companies la asinika i-internet akwanise ukuthi khona ebesezichajela nje bona ngendlela yokuthi abantu basebenzisa njani i-internet. Uyabona nxa sengikufaka eZimbabwe laphana ukuthi abantu bekuzwisise kuhle ukhangela ukuthi indawo enjengokuthi isithe Cordry Park kunjani akobulawayo laphana. Uyabona njengoba izani u-PF winile khwaphana i-City Council City yabo kwapha kube sokuthi abantu bonke abasekhadri park kwafana yibo abathola i-internet efast yibo sabekwanisa ukuthi bengene kwi-internet konke kubo Facebook lapho izinto zabo zibahambele kuhle. Uyabo and uthola ukuthi lamagetsi kwafana e-Cordry Park futhi gasacitshi. Uyabona but ukuthi kwenye indawo kule opposition ngale sithi njene endaweni nje emakhokhoba kunjani anti i-internet sisiba very slow. Uyabona kuyinto yenziwa njengabomo ukwenzela ukuthi khona kusuffocate abantu bemakhokhoba. Uyabona so akukunike i-competitiveness ukuthi nxa umuntu ufuna ukungena ku-business uyabo awungeke ukwanise ukuthi ukompiteke kade silo muntu onjani we-Cordry Park because yena izinto zakhe zimhambela kuhle. Uyabo exactly njengendlela enziwa ngama-elections e-Cordry Park kwapha anti uyabona ukuthi abantu babesithi besiyavota uthole ukuthi khona bethi ibizo lakho hayi kalikho lapha wena uzambe uyevotela ngale.
Ama-Republicans ayiwo alawula idale laphezulu ele-Senate athi kasoze awamukele lumthetho ngokunjalo ukupaswa kwawo lidale laphansi lephalamende singathi akutsho lutho. Uthini ngalokho?
Ya khona sibulungani kunjalo ngoba abantu yabona ukuthi e-Senate lapha ama-Republicans azibambile phela sikhumbula ukuthi umthetho lowo futhi kwabanjwa 2 years ago. Uyabo and ama-Republicans yibi kade benjani bebusa but bahlala kiwo bengawenzanga lutho so kade sokungeneni ama-Democrats kade siyasemaningi lapha ku-House yikho phela ukhangela kade kuvotwe exactly on party line and then ama-Democrats akasewina kade sephasa ke-bill leyi. Uyabona so ukuthi i-bill leyi zibe ngumthetho kumele iye ngabe iyepasa futhi la ku-Senate but ku-Senate ngale uyabona yama-Republican maningi and njalo futhi la u-Speaker usethizele wathipha uba u-President u-Trump wathi into leyo ungayiboni isuka lapha ku-Senate siya ngale kuwe wena vele la usho njani ufike uyivitho ungayivumi.
Umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika. Kuhlandla lokwelula imizimba sizilibazisa ekuseni kunjenje namuhla sihamba lembabazane yembongi uDesire Moyoxide ephethe inkondlo yakhe emayelana ngomonakalo odalwe lizulu lesiphepho uCyclone Idai eManicaland.
Dear Cyclone Idai, the destruction trail you have left behind is unspeakable. Despicable. 344 confirmed dead and buried beloveds. 257 still missing and undiscovered darlings. Thousands displaced. Zimbabwe needs a hand. Umhlaba kaunoni. Umhlaba akawunoni. Cyclone Idai. The destruction trail you have left behind is despicable. Aspelelanga. Villages and villagers are missing. Kirkle and the crows are amiss. Hope and humor all gone. Lives and livelihoods all gone. So selama tuna, so selama luta, so selama shwa. Dear Idai, you are not a dear at all. You are a diminution of note.
Nikwa mugele kuhlelo moyoxide. Vapelile abantu ngo Idai. Mizoba nekufikeleyo ekwenze waloba linkondlo.
Umonakalo lowo odalela izulu leli elikhulu elesiphepho ngumonakalo obuhlungu kakhulu ngizwe ngifikela lusizi njalo ngikhala kanye labantu abechipinki abachimanimani khala kanye lozulu wonke nje weZimbabwe ngaleli fu elimnyama elisehleleyo.
Dear Idai, phecelezi president is darling, my devil's advocate. Dear Idai, phecelezi it is a blessing. Yes, Idai. People's monster.
Upata njalo utaba lokuntshontshwa kokudla okumele kuye eManicaland kuntshontshwa iziphathamandla zikahulumende. Kambe ngumuntu onjani ontshontshela abantu abafelweyo?
Umuntu otshentshela abantu abafileyo ngumuntu osowadlulayo. Loko kasakwaniseki ngaze kubuya inyanga enganani. Hayi, ngikutshela ukuthi kahambe ngujuba ntente bazamcutha phambili. Kodwa-ke thina njengembongi zesizwe, njengembongi zabantu, njengembongi zenkululeko, ngeke sithule.
We are a nation with more tears to mourn, dead beloveds, than ideas and the resources to safeguard our living beloveds. Cyclone Idai, Osembula Makwapa. Our offside leader called you a blessing.
Ukhuluma njalo ngomongameli Emmerson Mnangagwa othe ejabulela imali evele eMelika eqondane lokuphathisa abantu laba. Wathi yena ukonakalelwa komunye ikubusiswa komunye. Uthe umuzwa ekhuluma amazwi anje undunankulu wezwa njani?
Khona ngiwakho kulusizi kakhulu ukubana inkokheli esikhangeleleyo ukubana idala umehluko ngemva kwalokhu esasuka kikho ngo-2017 isuke ixhamande ikhulume amazwi agcwele izigonxa kanje.
Hayi, uyinqaba uyingqwele moyoxide isikhathi kasisavumi. Ungabatshela wapha amazwi abalaleli?
Kubalaleli bonke nje jikelela umhlaba wonke ngithi khona hatshi-ke kuqakathekile ukuba khona sibe nindawone lesi sikhathi sosizi selule izandla ukwenzela khona sisize umphakathi oyehlelwe lifu elingaka. Mina njengomoyoxide ngithi ayihlukani.
Madam Idai, damn it, you have washed away hundreds. Idai, damn it, you have put it on the spot. Idai, damn it, you have exposed our inefficiency and deficiency as a country. We are a nation of unpreparedness. You, Cyclone, is like you have recycled Kukulawundi with a different form, shape and type, location perhaps. You, Cyclone, you are a Kukulawundi clone, the rain that washed us. Chimanimani has lost its sons and daughters. Chipinge has lost its daughters and sons. A disaster case. 344 dead and buried beloved, 257 still missing and undiscovered darlings, 1,000 displaced. Zimbabwe needs a hand. Lumshaba agaunoni. Dear Zimbabwe, we are a nation in mourning. We are a nation under a dark cloud. We are a nation in need of deeds of kindness and humanity. Sicelungeto, donate, give a hand, dear Africa. Dear diaspora, dear world, Zimbabwe needs a hand. And this time of cyclonic disaster, displacement and death, we the citizens shall guard against the corrupt elements around the help meant for the victims. 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 Victims.
Desire moyoxide, imbabazane geleyo, inkondlo yakhe ithi, dear cyclone, Idai. Ukuzigqiba ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abalitshumi ababikwa bengamalunga omndeni munye abafele engozini yemota eGweru izolo. Abantu laba bebevela emngcwabeni. Hayi ke kwanele emthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7. olivalelisayo sithi litshone kuhle yimi owenu untungamilinkomo.